Umongameli Mnangagwa uveze kukwalo ndaba lukahulumende olwe Government Gazette ukuba ukhetho luzwa kwenziwa phansi komthetho we-Electoral Act ovele ukhona manje. Ubike njalo ukuthi idale lokubhalisa kwalabo abazancindisa kukhetho lolu ele-Nomination Court lizahlala e-High Court mhlaka 21 Nhlangula. Umphathi ntambo wezomthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi uhulumende wethulele ilanga elandela umthetho.
Umthetho lo okhona okhetho yozawusebenzisa akulalapho okulotshwe khona ukuthi akukho emthethweni lokhu.
Lokhu kusekelwe ngummeli weChegutu West ePhalamende umnumzana Dexter Nduna owebandla leZANU-PF.
Ngibona kukahle ngithe ngikhangela ngabona ukuthi upresident uhambe khona endleleni kanye ukhuluma ngendaba yama-election, last election 2018, indaba yama-dates. Ngibonile sibili uchaye kuhle sibili ehambisa khonapho khonapho, wakhuluma njalo indaba yama-dates awe-nomination, wakhuluma ama-courts awe-nomination. So u-president uchaye khona ngakhona sibili.
Kodwa ummeli wenkulumane edale ePhalamende umnumzana kucacaphulu owebandla le-Citizens Coalition for Change CCC uthi kuzamele ezinye iziqondiso zomthetho zihle ziqale ukulungisiswa ngesiphangiphangi idale ePhalamende lingakaqedi umsebenzi walo.
Nxa singakhangela u-section 147 subsection 1 wesisekelo selizwe i-constitution ithi impilo yePhalamende iphela ebusuku at midnight ebusuku ngo 12 o'clock ngelanga elandulela ukuvota kwakuqala, okuthi ukuthi mhla ka 22 at midnight iParliament yiko lapho ezaba officially dissolved khona. Impilo yeParliament izabe isiphelile. Nxa ngifuna ukugcizelela kakuhle futhi ukuthi mina njengomember of Parliament ngizakuma ukuhola mhla ka 22.
Ummeli weBinga North edayele eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla le-CCC uthi isikhathi kasabavumeli ukuthi kwenziwe inguquko efunakalayo emthethweni ekhona manje okulakho ukuphazamisa ukhetho.
Ye namhlanje sizwile sonke ukuthi kuphumile i-proclamation etsho ukuthi amalanga ama-election aya kuba khona mhla ka 23 August, njalo le nomination court layo ukuthi yahlala nini. Kujwayelekile njalo kuyaziwa ukuthi khona i-constitution yeZimbabwe yona ithi nxa umthetho okhuluma ngama-election ungakenziwa ngelanga lapho kuqanjwa khona ilanga lama-election, kutsho ukuthi lowo mthetho awuye kusebenza kuma-election wona lawo alowo mnyaka.
Ukubekwa kwelanga leli ukuza ngemva kokuba ingcitshi kwezomthetho lesisekelo sombuso welizwe zisithi akulamthetho ovunyelwa ukwethulwa okhangelane lokhetho nxa ilanga lokhetho selithe labekwa. Ezinye ingcitshi zithi lokhu akulandaba, zisithi uhulumende uzasebenzisa imithetho evele ikhona. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.